Uhulumende ubonge kakhulu eRussia ngosizo lolu umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe-presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani loba njani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa yikungananga kuhle kwezulu elizweni inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo sezhombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izwi lingabuye kwakathesi, kodwa asoze sikwanise ukuthi sizathola utumumbo ukuthi sisi. Uhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi maye sincedise sithole kokudla, ngenxa yokuthi kwakathesi kutshengisa isiphambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi sincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu kakhulu kunyaka yona lo we 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasingo, lapho inkokheli yeMasingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Iningi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badinge amaqhinga okulungisa udaba lolu. Iningi livumelane ukuba isimo eselizweni asimanga kuhle, okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba zingabulawa yindlala. Ukugwala kukahulumende olweZimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC, abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye-World Food Programme yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.